you know it.
Oh.
Uba bona sebelu nguzanga mafastela Babugu kuthi ngabe kwenzakalani la Baye bathu so kuthi uyaphumelela Chiziyo ikayibo siwumona ifalezinja
Fungile, mina ngiphunyuka.